Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 15 Mpalakazi 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Africa's economic transition depends on good government, healthy populations, and reliable and affordable energy.
These things. Kuvandu dzika pe upumi we Africa, kuno kwanisika chete kana paine kutongwa kwenyika kwa kanaka.
Abo hlangothi olulawula ezemihloliso elizweni lweZimbabwe School Examinations Council namhla batshele idale lePhalamende ukuba ukuqila kumhloliso yesibanga seordinary level lonyaka kusabalele elizweni lonke. Ugqitshwa namhla umhlangano owe-US African Leaders Summit obubuthene inkokheli yezwekazi labensundu, iziphathamandla zikahulumende welemelika, abenhlanganiso ezizimeleyo, ingcwethi zezenotho, osomabhizimusi labanye. Iqembu leMorocco aliseyi kungena kufinal yomncintiswano owe-FIFA World Cup ngemva kokunqotshwa yiFrance nge-2-0 emdlalweni obumnandi okwamagama izolo. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Abohlangothi olulawula ezemihloliso elizweni olweZimbabwe School Examinations Council namhlanje batshele idale lePhalamende ukuba ukugxila kumhloliso yesibanga seordinary level lonyaka kusabalele elizweni lonke. IZIMSEC ithi kulaba ngamakhulu phose ayisithupha 588 ababanjwe beqila emhlolisweni. Bathi njalo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lokucubungula ukuqila lokhu kumhloliso. Ngakho ke kabala qiniso ukuba impumela yemhloliso ka-O-Level iza kwethulwa nini. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yePhalamende ebona ngezemfundo, umsekelo omholi weZimsec umnumzana Farai Zisenge uthi uphenyo lokugcilwa kwemhloliso luqhubekela phambili njalo kulabantwana abaningi abakhangelelwe ukubanjwa ukuba bagcila.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more. There are more, and this will be caught during the marking exercise.
Abantwana abafika 588 abaloba imhloliso babanjwa ukuba bagcila. Sikholwa ukuba baningi abagcilayo, lokhu siza kubamba lapho sesimaka.
Umnumzana Zisengwe uthi impumela yemhloliso ye-advanced level izaziswa ngozibandlela omnyaka ozayo, kodwa ye-O-Level ayazakali ukuba izaphuma nini. Esithi izaziswa nxa sebegqibe uphenyo lwabo. IZIMSEC ithi balolwazi abalalo lwalwezi nsuku olwe-malpractice detection tool olubatshengisa ukuba umuntu uqilile emhlolisweni lubahatshi. Uthi bonke abantu abaqila emhlolisweni kabaphiwa imiklomela njalo bazamiswa ukuloba imihloliso okweminyaka emibili. Iqhubeke isithi uduwa abahlangana lalo ngolokuba abantwana babanjwa becila emhlolisweni sebephikisa impumela leyi behambisa iZimsec emthethwandaba. Omunye umzali umnumzana Ronald Mlilo utshengise ukungajabuleli inyathelo leZimsec esithi bona yibo abalobuchapa.
Inhlanganiso yeZimsec yiyo responsible ngokulika kwama O-Level exams alekileyo.
Omunye njalo umzali umnumzana Libert Sibindi usole iZimsec ngokuqhilwa kwemhloliso lokhu.
IZimsec Act yendlela emengayo ijezisa iminyaka emilutshwane kumbe amafayini amalutshwane angazisi ubuhlungu abantu abalikhisa amaphepha. Mina ngiyakhuthaza ukuthi khathesi iZimsec Act kumele beyi-amende ukuthi ize ibe lama-stricter conditions, lama-stricter sentences yabantu abalikhisa amaphepha ukuze sigcine i-integrity education eZimbabwe.
Kodwa umnumzana Sisengwe uthi iZimsec kayila okwaneleyo kokusebenzisa ukuvimba imikhuba yokuqila. Uthi lokhu sekwenze ukuba bazadinga usizo kubabalisila kuZulu wonke ukuze udubo lokuqhilwa kwemhloliso luqedwe kule ndawo ezifika inkulungwane lengxenye 2500 ezilotshelwa imhloliso ye-olevo kodwa izimsek ilezisebenzi ezingamashumi amathathu lengxenye 380 izimsek ithi izama ngazo zonke indlela ukuba imhloliso ingaqhilwa esithi bafuna ukuba umthetho wezimsek act ubanikeza amandla ukuba labo abaqhilayo batheziswe ngokuphiwa iminyaka eminingi ejele isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ngundoro uthi ugatsha lwakhe luzabeka umthetho wezimsek act ephalamende ukuba kulungisizwe okuningi okuhluphayo.
We are also looking at a whole host of other issues in the education sector that have to be
ezinye izinto ezikugatsha lwezemfundo. Sifuna ukubeka indlela zokuba lokhu silungise umthetho okhangela lezi zinto.
Put in place by the act.
Izimsek ithi imihloliso ye-ordinary level e-mathematics paper 1-2, English paper 1-2, the combined science 1-2-3 yaqilwa. Isithi imihloliso yaqilwa kakhulu endaweni ezinjengeChipinge, eMaswingo nezishabane. Ukuqilwa kwemihloliso eZimbabwe sekusabalele lasemakolishini emfundo yaphezulu kulandela ukuqilwa kwemihloliso e-University of Zimbabwe lapho kwabotshwa khona umkhulu wamapholisa oyenza izifundo zomthetho. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugqitshwa namhla umhlangano o-US African Leaders Summit okubuthene inkokheli yezwekazi labensundu, iziphathamandla zikahulumende welemelika, abenhlanganiso ezizimeleyo, ingcwethi zenotho, osomabhizimusi labanye. Namhla kuhlolisiswa indlela ezithiyeneyo ele-Afrika lingasebenzelana ngayo lelemelika ekuqhubeni inhlelo ezinganceda uZulu. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usemhlanganweni lo e-Convention Center e-Washington DC khonapha eMelika. Unjani Dube?
Hayi nonsiyaphila kakhulu ke unjani khona ngapho magumeni?
Hayi kuyaqanda lapha siyagodola. Kwenzakalani namhla khona ngapho?
Ye ngaphandle komqando sibili wona lo otshaye kakhulu indawo leyi. Siyabona ukuthi ke lamhlanje umongameli Joseph Biden usanda ke kwethula amazwi akhe amanye njalo aqakathekileyo khona manje ubekhuluma ke lenkokheli yezwe akwazi le-Afrika bekhuluma ngakhonokhu ke ukuthiwa i-agenda 2063. So ukhulume nje sithi hayi bona kwabo abemelika lapha wabona ngazani vele kumele bencede izwekazi le-Afrika kwenzela ukuthi lithuthuke njalo lilungise kuhle konke okudlelana loZulu. Singathi ke kukhanya ngazani kulokujabula okunye okuthize phakathi kwabantu abadabuka kuzwekazi le-Afrika ikakhulu nxa sikhangela umongameli wakwe-Senegal upresident Macky Sall yena vele njalo umgcini sihlalo we-African Union ukhulumile laye kabanzi sibili emhlanganweni lo lapha tshele khona uBiden ukuthi hayi uzwisisile ukuthi kwini ufuna nokuthi akwenze uBiden kuzwekazi le-Afrika njalo lokuthi bacela ukuthi babambisane indlela kulokuthi endleleni lapho kube lomunye ogande omunye isithembe. So kwasekubuya njalo u-African Union Commission Chairperson uMoussa Faki Mahamat laye ukhulumile sibili esithi kumele sibili kuncedwe kakhulu izwekazi le-Afrika ngoba lidonsa nzima entweni eziningi ngudemokrasi nxa sesibuya ke ukulondoloza ilungelo likaZulu sibe sibona lokhonokho ke i-rule of law. So kuningi kakhulu kade bekuxoxa nje lamhlanje kukhanya kuya phambili sibe ukuthi baxoxisane kuze kuyetshanje isikhatshana kuzaba futhi kudliwa kathesi ke ku-leaders working lunch lapho kabe kukhulunywa khona ukuthi all right khona ubuyile lapha phela akusitshela ukuthi ufisane. So kungazani ke ingxoxo engani iyabe ilula kodwa isenzekeni sibili nakhona kokulandwa ngabedabuka kuzwekazi le-Afrika magumede.
Kukhona yini okuzwakalayo okuza kwethulelwa izwekazi le-Afrika ngelemelika?
Ye, siyabona okunye okukhulu ongazani kukhona sibili ongazani uBiden ukhuluma ngakho kakhulu yikuthi sibili kule mali emabhiliyoni lamabhiliyoni okumele yethulelwe izwekazi le-Afrika okukhangelane lezokuthuthukisa iminotho yamazwe atshiyeneyo okukhangelane lokudinga amanzi emifuleni kumbe ngithi ukulungisa amanzi anganahlambulukile kuzobuya ke lokudla ukuthi kudingelwe abantu ukudla food security njalo lokuthi bavikelwe abantu malwecatcha ngokuthi emazweni amaningi kugcwele abantu lesecatcha sibe nxasangela kubo Somalia sangela labanye amazwe kunzima kuthi kakhulu kodwa uBiden uyathembisa kakhulu ukuthi hayi uza kujekajeka khonokho ezama ukuthi akulungise okunye njalo okukhanya kuqakathekile kakhulu uBiden uthe uzazama ngamandla ukuthi i-African Union ibe permanent member ye-G20 so lokhu kuye ngikalakatha ngento sibe yenziwe uBiden njalo izolo simzwile futhi esithula umbiko ochathekileyo kakhulu esithi yena vele sebengene kakhulu khonapho-ke khonokho kumele ukuthi kwenziwe kuzekazi le-Africa ake sizokunye kwangikhona akhulume ngakho kwakugcizelela futhi namhlanje khonokho Mahmoud.
And the United States is committed to supporting every aspect of Africa's inclusive growth and creating the best possible environment for sustained commercial engagement between Africa companies and American companies. The United States is all in on Africa's future.
Asikwenze eminyakeni emibili edluleyo phansi kwenkokheli yakwelemelika kuqakatheke kakhulu ngoba kukhona okukhulu engeza kwethulela uzulu ukuqala elemelika lizalobelana lezwekazi le-Africa isivumelwano esikhulu kakhulu esimayelana nokuthengiselana okuthiyeneyo lapho sikhuluma ngokuthengiselana okuza kwenza izwekazi le-Africa nelemelika adelane kahle lokhu kuzavula amathuba amaningi kakhulu lapha sikhuluma phela ngokuzabamba abantu abafika phose ibhiliyoni ngengxenye 1.3 billion
and a continent-wide market totaling $3.4 trillion and with the new MOU we're doing things correctly enshrining protection for workers both across Africa and in the United States looking out for small and medium-sized entrepreneurs and enterprises.
Lo ngumongameli Joseph Biden obekhuluma izolo emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit e-Washington DC. UGibbs Dube ubuye waxoxa njalo lo mnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe ese-Dallas e-Texas. Umthombeni uthi eleZimbabwe lingathola amantshontsho.
Iyi-summit eqakathekileyo kakhulu ngoba i-United States of America yiyo ekhokhelayo emhlabeni ikakhulu xa ukhangela ngezomnotho welizwe so umbona ngathi abakhokheli labanca kuyikuthi babuyile lapha bahlala phansi bakhuluma baletha kuhle izikhalazo zabo yena uBiden uvele ule program ayifuqayo le global warming yikho ke bangaletha kuhle izinto zabo yikuthi nje ngamadoda ahlakazekileyo bekufanele ukuthi bona baqale baye emhlanganweni wabo bodwa kunangale i-African Union ba-strategize balungise babone ukuthi nxa sebefika lapha baze banaba bakhulume baqamalaze banabe bayele bayele bekufanele ukuthi babuye bephethe ilitshe lapho ukuthi hhayi thina ayisithi esiphambanisa umhlaba ayisithi i-Africa ayila zinto ezikhupha intuthu eningi eyenza ukuthi umhlaba lo kukhanye kungazela zulu kungazela i-weather lesitshintshi siba yilokho khonapho-ke bebezathola ukuthi khona uhulumende walapha abakhangele ngelinye ilihlo elithiyeneyo nxa kusiza ku-development
eleZimbabwe-ke baba Mthombeni ubona zani-ke liyatholani kholapha njengoba sibona ukuthi-ke kulezi thenziso zenoto njalo-ke umongameli okade anxuswanga ukuthi abuye phela emhlanganweni lo
kuzaba yinhlanhla-ke ngoba angithi leZimbabwe ingxenye yalokhu yikho-ke nxa iyingxenye yalokhu ibizathola layo iZimbabwe khonapho ishare yalokho oyabe kuvunyelweni khona lapho yona iZimbabwe ivele ilokwayo okuhle elakho ngokokuthinta nje kube kusukuma kuphela ilizwe lelana lezeziba rayithi libuyele endaweni yalo asilo lizwe phela elife kakhulu lelena lifuna nje ukulungiswa kuphela kulungiswe kukhandwakhandwe bese kuphuma into eyifunakalayo. Ngibona ngathi beliza liza benefita kakhulu khonapho nxa kuyikuthi kukhona ofwa ngukhulumende walapha ekhokhelwa nguBiden.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe eseDallas, Texas khonapha eMelika. Silokhu silo Dube ecingweni. Ungaphetha Mthembo ngokutshela abalaleli ukuthi ugcitshwa njani umhlangano lo, njalo iZimbabwe ikhangelele ukuthola lutho na ngamafitshane.
Ye, ukhanya ngazani ke makumede ke kuzaba lokukhulumisana bengakayenzi lokho kuthiwa yi-press conference kusihlwa lamhlanje. Baza kukhulumisana ngokuthi ikakhulu ukudla ukuthi kulungiswa njani ukuthi abantu badingele ukudla kuzwekazi le-Africa, njalo lokuthi kube le into ezinjengeziphala zemkhosi okunjalo kwenzeka ukuthi ukudla kufakwe endaweni lapho kwaziwa khona ukuthi umuntu wonke olamba uyathapha khonapho. Kulokunye njalo ekade singani azange sokufake khonapha. Kukhanya umnumzana Steve Masiwa ube khona laye khonapha emhlanganweni lo, kodwa sinelisanga ukuthi sikhulume laye. Izolo ntambama-ke kuzwakala ukuthi uhambe ekhona ngale State House, not a State House, e-State Department, lapho afike khona wethula umbiko wakhe. Ikakhulu ekhuluma nge-technology lokuthi abatsha kumele benzweni, njalo lokuthi izwekazi le-Africa kumele lincede ngani. Yena ukhangele kakhulu kwencingo-ncingo lokhu uyakwazi umakhalekhukhwini into ezinjalo ukuthi kumele abantu indlu inyangayinye kube lo makhalekhukhwini, ukwenzela ukuthi benxa ukuthi uMagumede efisa ukuthi axoxe lo gogo exhubeni lakhe khona ngale kusikhobokhobo, kuzwakala ukuthi kuya ngaphi. Then ekugcineni-ke khonapha-ke umnumzana Frederick Shaba laye uzwakala ukuthi uhambe e-State House khona ngale kudina lapho abatshaye khona ezimnandi. Angisizwa ukuthi ethi lami ngihambile kuba ngihambanga Magumede, kodwa-ke kukhona kade ngani nakunukani kokumnandi okuseduze khonapho. Kuzobuya-ke namhlanje kule summit photo ezayenziwa phela abantu kumele behlangane beshaye imifanekiso. Umfanekiso phela ungawushaya ufake esikhwameni wesitshengisa abanye khona ngalo abangani bakho ukuthi phela mina bemele uBiden nakho phela sifuna zani uShaba la uzayenza njalo.
Hayi, siyabonga Dube, siyabonga kakhulu.
Sibongele kakhulu Magumede.
Lokhu sikudaba lunye olomhlangano we-US African Leaders Summit. Kayisizo nkokheli zamazwe kuphela ezihlanganayo, kodwa kulabanye abaphatheka kweminye imihlangano emaceleni. Laba bagoqela benhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso zokulwela amalungelo oluntu, osomabhizimusi, ingcwethi zezenotho, lenhlanganiso zabatsha. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lesizalwane seZimbabwe, unkosazana Cynthia Chigwenya, osemhlanganweni lo ebuye ephansi kwequla lohlangothi lwabatsha enhlanganisweni yomanyano wamazwe abensundu owe-African Union.
Sibe lapha eWashington DC ukuthi sizokhuluma indaba zokubuswa kwamazwe nokudlelwana kwamazwe ase-Africa nalapha e-United States of America.
Wena ukhanya ungumuntu omutsha ngapha uhlangane labakhokheli nkokheli zamazwe ezwekazi le-Africa, ubuye nenhlanganiso yiphi?
Lapha ngize ngenhlanganiso yase-African Union. Ngingumunye wabantu abayi-5 abakhethwe i-African Union ukuthi bamele indaba zabantu abancane or abantu abanja e-African Union.
Kukhanya abesifazane sebephatheka ikakhulu abesifazane abatsha sebephatheka kakhulu kwezombusazwe nokunjalo. Ubona kusemukelwa yini inkokheli?
Indaba yokungena kwabantu abesifazane abesimame ekubuseni kwamazwe into encomekayo kakhulu. Njalo sibona ukuthi noma kungela abantu abesimama abaningi kule ndaba zokubuswa kwamazwe, akusafani nalapho nale ndlela ebekhona mhlawumbe iminyaka edlulile. So ngesikhathi sibona ukuthi kuyangezelela, abantu abesifazane bayaqala ukungena kwindaba zokubuswa kwamazwe. Although kunama-challenges abahlangana lawo, sometimes ama-traditions or izifo azamukeli ukuthi abantu abesifazane bangene kulezi zinto, kodwa siyabona ukuthi inani labo liyangezelela.
Kuyini ongathi ubuye lakho wena uvela e-Africa? Sithi uvela esabeleni se-Southern Africa, eningizimu ye-Africa, obuye lakho wabuya uzokuphakululela kumhlangano wonalo.
kulomhlangano sikhulume ngendaba yoku bambisana labantu abantsha ekuxazululeni some of the conflicts ezenzakalayo especially in Southern Africa. Siyabona ukuthi elizweni leMozambique kulabantu abasakhula abaphatheka kundaba zodlame. So lapha masikhuluma kule conference or kulo mhlangano sikhuluma ukuthi inkokeli zethu la e-Africa kufaneke zikhangele laba bantu abancane ukuthi yini ebangela ukuthi bangene kulezi ndawo ukuthi baqala ukuphatheka kudlame.
Kuyini-ke okusukutholile wena kumhlangano lo ozabuyela lapho lawe uye kusebenzisa ukuhlela kani?
Engikuthole kulo mhlangano yikuthi indaba zombusazwe ukwenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono yindaba ezidinga ukuthi abantu babambisane basebenzisane. Sibona ukuthi kulo mhlangano we-US Africa Summit bekula inkokeli zamazwe, bekulabantu okuthiwa basuka kuma-non-governmental organizations, ama-CSO, civil society organizations. So I think from labo bantu yabona ukuthi abantu abaningi they should have a stake, kumele baphatheke ngendaba zokubusazwe, hhayi ukushiyela nje abantu abayenza okwe-politics masingabele kanjani.
Unkosazana Cynthia Chigwenya isizalwane seZimbabwe okuqula labe African Union emhlanganweni oyi-US African Leaders Summit esixoxelaye khonapha eWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingozi yezulu elesiphepho lesnow ehlasele izigaba eziningi ezingezansi kwelemelika kusukisela izolo ibikwa isibulele abantu abathathu esigabeni seLouisiana. Iziphathamandla zaleso sigaba zibika ukuba kulabanye abalimele kakubi abasesibhedlela okwamanje. Izolo elemelika lilobelane isivumelwano leLebanon kanye leNiger esibiza izigidi eziphezu kwamakhulu amahlanu amadola $504 million. Limali ngeyokuphathisa kunhlelo zentuthuko ezithiyeneyo ngenhloso yokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olondoloza amalungelo oluntu. Abaphila ngokuthengisa imizimba eZimbabwe sebemanyane labo sowabo ezansi yezwekazi leAfrika kunkuthazo yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphelileyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba nabanye abantu abakade besemkhosini wokulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguthoni uthe Zimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho enxa imithetho engabela ukusebenza kwabo.
Ukubandlululwa le violence from ngaba ngama-clients kumbe ngamapolisa kumbe ngamanye from amanye ama-sex workers. Nokho uyakwazi ukuthotshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama-clients kumbe maybe ni police brutality. Also uyakwazi ukuthengelwa abantu ngamanye ama-sex workers ngenxa yokuthi maybe babe nomona or something.
Ngokutsho kwalo mbiko owethulwe ngemva kocwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e-Hands Off Program, kulezehlakalo zokuphulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lumbiko eJohannesburg, uNkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengiswa umzimba kwele-South Africa eyesisonke uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukutshaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana.
Four mapillars are target focus on now, which is physical.
Bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi, nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokubisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi
le-Africa.
EZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye sizalwa seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Africa, uMnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukunyamukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibhedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. Umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli, uMnumzana Mduduzi Mgutshini uthi umbhalo awuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezithiyeneyo ezenza begcine bephakathi kwalowo msebenzi.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho oshose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe umthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni ukubabophela nje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungela bufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Melesulu 7 Johannesburg, South Africa, ngimthusho Khumalo.
Iqembu leMorocco alisei kungena kufinal yomncintiswano weFIFA World Cup ngemva kokunqotshwa yiFrance nge-2-0 emdlalweni obumnandi okwamagama izolo. Lokhu kutsho ukuthi iFrance eyiyo ephethe inkezo okwamanje izancikilana le-Argentina kufinal ezadlalwa ngesonto. Ukwehluleka kweMorocco ukufinyelela kufinal kwepenhliziyo zabalandeli benguqu abaningi ezwekazi le-Africa ekade sebethembele kuyo ngemva kokugunyulwa kweGhana, Senegal, Cameroon leTunisia. IMorocco idlale kuhle lanxa nje inqotshiwe, isizadibana leCroatia ngomgqibelo kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lumncintiswano lihlezi kuzinga lesithathu. Kodwa iningi selimelele ifinal ngesonto lapho okuzakhanya khona ukuthi iFrance yaqhubeka iphethe linkezo yini kumbe yemungwa. Singakehlukani izihlobo, sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abohlangothi olulawula ezemhloliso elizweni lweZimsec Council namhlanje batshele idale lephalamende ukuba ukuqila emhlolisweni kusibanga se-ordinary level lonyaka sokusabalele elizweni. Oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.